empileyo inezigaba eziningi ezikuyo ayitshengiseli ukubana ngokuseduzele kokuphela ikakhulu zikhangela umumo wempileyo ngendlela nayo elokhu ihlatshela ngayo icatsha ngaphansi komhlabathi izayele izimisele ukubana ivele icede nohlangothi lwehamas ngakho-ke lokho ukuthi intwana wezibotho akutshengisi ukubana impi asiso sitshengisele sokubana impi ngabe sisiye emaphethelweni ngoba ukuze impi iye emaphethelweni kumele kube lokuvumelana phakathi kwamazwe abisanayo kumele kube lokuvumelana kokuxoxisana nokukhulumisana umbotho kodwa nasikhangela lapho abaxoxisana khona olunye uhlangothi amtshengiseli ukufuna ukwamukela indlela ebiswa ngolunye uhlangothi ngakho-ke nxa kungaveli indlela yokuthi bakhulumisane umlotha lokho esikubonayo ukuthi intwana kwezibotshwa kuvele kuyatholakala ngesikhathi kodwa asiyonto eveza ukubana sekule kukhulumisana kwemlotha ukukhulumisana kwemlotha kuba khona nxa sekulokuvumelwana kwezombusazwe zona lezi ukuthi sizakuthi laba bazilawule esigabeni esinje nalaba bavume kodwa hayi ingasikhanyela isisa inkulumo ezikhona phakathi kwehamas le-israyeli akukabi namazwi atshengisela ukubana kule kukhulumisana kwemlotha
ukuqhubekela phambili kwempi leyi okwakhathesi nxa sikhangelisisa ikakhulu amazwe ase-afrika i-south africa le-zimbabwe laphana impi leyi ingaba isiqalisile na ukuphazamisa emnothweni wamazwe la
kunzima ukuthi sibone yona imbangela yempi kwezomnotho imazwe yakithi leya kuvele kube kulezinye izintatho ezivele zilawule emlotho ngakhala ukubana amazwe e-south africa lezimbabwe ikakhulu elizweni le-south africa belivele lithintakala kakhulu ngomumo womnotho umhlaba jikelele lapho esingathi besibona ukusiba le-inflation umhlaba yonke jikelele pho-ke ilizwe le-south africa liyadlelana kakhulu nelizwe le-amerika eliphatheke kakhulu kwimpilo ye-israyeli ye-hamas okutho ukuthi okwenzakala kumumo womnotho elizweni le-amerika kulakho ukuthinta ilizwe le-south africa njalo kungathinta umumo womnotho elizweni le-south africa kuzathinta umumo womnotho elizweni lakithi kuvele kuxinene kunjalo kodwa sikhangele njalo ukubana isimo somnotho siphazamisa into eziningi impi ngaba impi leyenzakala phakathi ye-hamas le-israyeli ingaba ngenye yembangela kodwa kuvele kulezinye imbangela lazo vele zahlukumeza isimo somnotho so kungenjeza nje ekuhlukumezeni isimo somnotho umhlaba jikelele kodwa sivele sisamukele ukuthi umhlaba jikelele ubuvele ubhekane lokwehla kwesisindo somnotho okungabangelwa yizinto eziningi singakhala lizwe lakithi kule enyeni ebuyayo ingebangi lempilo yana engaphazamisa nayo zamazize isimo somnotho elizwe lakithi ngakho-ke ngathi kuxubene nje kodwa impiloyo layo ingaba lo mlandi kodwa ingasi ibhangela enkulu.